baphele singoma ukuthi bazathumela amanye amashosha yini kodwa ngale DRC bazaxoxisana yini le M23 la kanye lohulumende wase DRC lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana afana labo FDLR abanye amanye ama stakeholders afana labo Rwanda labo Uganda. So into enzima kakhulu isinqubo sakhona ngeke sikwazi ukuthi kusho kuphuma njani kodwa esikwaziyo ukuthi kule nkinga enkulu and inkinga le ingalungiswa nje ngokuqhuba ingxoxo phakathi kohulumende we-DRC labe le qembu le M23 lelana abalisana nalo khona le eMpumalanga yase-DRC.
Yes, yabona sekulokuxabana okumangalisayo phakathi kwamongameli wakwele Rwanda uPaul Kagame kuzobuya lo mongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. Ukubona njani khonokho pho nxa kunjalo kungalungiseka yini khonokho?
I-South Africa is a regional super power, so ilama resources ilamabutho ele-equipment yokuthi bangenele laphana bazama ukuthi bona bachase uhulumende wase-DRC ngamanye amaqembu abasebenza la ukulwisana le M23 yona exhashwa yi-Rwanda. Kodwa-ke umongameli we-South Africa ungena ngohlangothi lwe-SADC besithi i-M23 idala umonakalo omkhulu kakhulu laphana e-DRC, so kumele bayilwise izinqotho laphana iphume e-DRC laphana. Kodwa-ke umongameli wase-Rwanda uMnumzana uPaul Kagame uthi hayi bo, ngeke lina lixhase lo hulumende wase-DRC elisana lezi zalwane zase-DRC laba abe-M23 abangamathuthi abachasa iqembu le-M23 uthi mani funa ukulungisa indaba leyo kumele nje uhulumende wase-DRC lo mongameli wakhona uMnumzana uSisekedi ahlale phansi lalaba abantu be-M23 ngoba abantu laba ngamathuthi kodwa ngabantu be-Rwanda. Yena angenza ngathi ngabantu abavela ngaphandle ngoba uhulumende we-DRC ule sinqumo sokuthi hayi labana abantu asibazi labana abantu bangabaphandle bavela ngale eRwanda. Kodwa-ke umongameli weRwanda aphinde abe le inkinga ukuthi hayi bo, lina ngeke linise abantu benu lisebenzi abantu abaqhamuka ngaphandle abavela ngaphandle labe FDLR labo laba ngamahutu aseRwanda babulala abantu onyaka olwana ka-94 babaleka bayangena e-DRC yiwo asebesebenza lokhu kubende ka-DRC elisana lezala ze-DRC lezi eziku-M23 ezithi zona zicela ukuthi uhulumende wase-DRC avume ukuthi izizala zalaphana ngabantu labana asiwo bantu abavela ngaphandle.
Ye umongameli Emmerson Mnangagwa-ke ngamafitshane ubona ngazane uyadlala zingabani khonapho.
Yena uzagijima vele ngomzila we-SADC baza kuthi hayi impilo njengoba isimemetheka kangaka kumele i-SADC ibone ukuthi yenza njani kuthi i-SADC izoxoxisana le UN mission leyana ibonisana nohulumende wase-DRC ibonisana namanye amaqembu ayisebenza lawo phansi laphana ukuze bazame ukuthi bafake amabutho abe maningi bazame ukufaka laphana i-logistics zibe ziningi bafake ilokuzeni bafake i-equipment izikhali zokulwa laphana ukuthi zibe khona. Kodwa-ke akusoze kusize lutho ngoba ngabe senza njani kusho ukuthi sebemema amanye amazwe asemngceleni wase-DRC ukuthi balungelele udaba lolwane ikakhulu yona i-Rwanda.